Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-12 Mpandula 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kuqhamuka ingxabano kubandla le-CCC kobulawayo phezu kwesinqumo sokuba amakhansila avotele bani ukuba ngumeya lomsekeli wakhe kunye lamakomiti.
Ayilokhu ngamanga aluhlaza Joko, akulanto enjalo, akuzange kufakwe imigoqo, njalo abantu abajelwanga ukuthi kuyaba lama-recalls nxa kungaba lo muntu ovotela omunye.
UZulu sele ebambe owangaphansi kulandela ukwethulwa kweluhlu lwabaphathintambo ikhabhinethi ekhethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ebalisa indodana yakhe lo mzukulu wakhe.
Ngiyokuguqula inotho mbe ngiyokuzisebenzela njengemuli. Bayabuza bathi kungani upresident esefake izihlobo zakhe ku-cabinet.
Okunye okudanise abanye ku-cabinet le ukuthi kulabantu abalutshwana abadabuka ezabelweni zeMandebeleni.
Yes, abanye bathi abantu bemathebeleni balutshwane ku-cabinet. Kodwa uphinde ukubheke ngendlela yokuthi nxa upresident ekhetha abaminista abantu bekhetha bephathi yakhe abawinileyo. So bavele balutshwane abezana u-PF abawinayo emathebeleland.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuqhamuka ingxabano kubandla le-CCC kobulawayo phezu kwesinqumo sokuba amakhansila avotele bani ukuba ngumeya lomsekeli wakhe. Amanye amakhansila atshele iStudio 7 ukuthi batshelwe ukuthi bengayekela ukuvotela umnumzana David Coulthard ukuthi abe ngumeya lomsekeli wakhe umnumzana Donaldson Mavuto bazaxotshwa ngohlelo lwe-recall. Amakhansila la acele ukungavezwa amagama athi okunye okubacunulileyo ukuthi kukhethwe abagcinisihlalo bamakomiti e-council abangayisibo bakobulawayo. Kodwa isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza ukutshaye indiva lokhu.
Ayilokhu ngamanga aluhlaza Joko, akulanto enjalo, akuzange kufakwe imigoqo, njalo abantu abajelwanga ukuthi kuyaba lama-recalls nxa kungaba lo muntu ovotela omunye. Ngibona ngani ikuzama ukuthi into ebiyenziwe ngendlela ehlelekileyo ebukwa umhlaba wonke ukuthi leyo nto ithole angani ukungcola. Angithi, so asithandi ukuthi singcolise umsebenzi omuhle owenziwe ngabanye. Into ekhona kubizwe ama nomination phakathi eCity Hall. Kwatholakala ukuthi uSenator Councilor uSodolobo uDavid Coulthard uqanjiwe. Kwatholakala ukuthi nyose qanjiwe. Right. Uthe seqanjiwe laphana kwaye kuthiwa ama-secondars. Ama-secondars abantu abasekelayo. Kwatholakala ama-secondars. Kwazobuzwa ke ukuthi ukhona yini ongabe ethanda ukuthi aqambe omunye umuntu kwabe uselakala. So lokho ukuthi kuthiwa abantu bayalisiwe amboni kuliqinisa. Into ebivele isobala yikuthi nxa kade kulomunye umuntu obele efisa omunye ukuthi athathe leso sikhulu. Bembona ngani yikwesaba ukuthi umuntu lo beyadliwa. Kukhethu uthi nxa ungama lo David Coulthard ube losekelo olukwanileyo amakhansela amaningi ebemsekela. So mbona la abantu babethukile baswela indlela ukuthi bafake owabo umuntu behlulekile ukufaka owabo umuntu sebeqamba amanga bethi besithi uthiwa bethuselwe ngendaba zama-recalls.
Njalo sizwa kuthiwa kulokhu khonona ngendlela okukhethwe ngayo abagcinisihlalo bamakomiti kuthiwa lakho bekufana lendlela okuthiwe bekhethe ngayo bengayekela bebetshelwa khona ukuthiwa bazaxotshwa.
Lokho ngiyaphinda futhi ukuthi ngalisilo qiniso lokho ikuzama ukungcolisa into ehlelekileyo, umsebenzi ohlelekileyo, umsebenzi obukekayo owenziwe ngamakhansela akobulawayo. Into ekhona ukuthi wonke umuntu ukhululekile ukuthi aqambe umuntu amfise afise ukuthi abe khona. Kodwa engibone ukuthi kwesinye isikhathi abanye bebengasebenzanga phambilini kwesikhathi ukuthi bethole usekelo. So osokwenzakala ukuthi nxa sebedliwa sebezama ukuthi bethole izizathu ezokuthabisa abangani babo. Lokho alisilo qiniso, njalo into esiya esikhuthaza ukuthi nxa kwe kwaba lomsebenzi onje sibe abantu abajabulela umsebenzi omuhle owenziweyo lokuthi sibe sidinga insolo lapho ongamelanga khona sithole leyo nsolo.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirotsa esikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo. Kusenjalo umnumzana Albert Mhlanga owayengumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo njalo ekubandla le-CCC utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi kuyadanisa ukuthi sekulo meya ongumlungu lo msekeli wakhe ongadabuki esigabeni semandebeleni ngenxa yokuba nguntando kayiphikiswa kamkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa.
David Coulthard ayisuye wafuna ukuba ngumeya, njalo uChamisa ayisuye wafuna thina labe-civic society sayisivumelene ukuthi at least kasinikwe ithuba lokuthi sizigedele umeya lo-deputy mayor. UCoulthard kakunamuntu one-problem naye obulawayo. Manje into esiluhlupho ikuthi yena uColdade engakangeni, uyasunga esongela i-council, esongela i-corruption engakangeni. Konke lokho kuhle kwethusa abantu bakobulawo. Uyakwazi ukuthi ama-councilor abengawe MDCCC, yena la MDCCC. So nxa la esehlasela ama-councilor ethu engakangeni, siba lokwethuka kakhulu ukuthi kanti ujongeni. Ngoba ngendaba ze-politics besikhangele ukuthi omunye umuntu ozacriticize ama-councilor ethu ngowezano. Hathi yena sisebenze laye ube yi-senior leader, yikho esimesabela khona. Okwesibili, thina silokudanga njengobulawayo. Asisela meya wesiNdebele, asisela deputy meya wesiNdebele emzini wamakhosi. Lokho kuluhlazo olukhulu. Eku-right yeye uCoulthard abe ngumeya, bese kuthi lilo olandelayo laye abe ngumuntu wesintwini ngoba baningi. Hhayi lapho besingabe sihlezi kuhle lathi yena uDumisani Nkomo bekuqondile ukuthi abekele, kumbe silabo Edwin, silabo Sikhululekile Moyo. Nxa sokuyaba le-directive ukuthi asisela meya wesiNdebeleni, asisela deputy wesiNdebeleni, konke sokuthiwa kusuka eHarare singabantu bebandla, kodwa hhayi lokhu kubi, kusiphathe kubi kakhulu.
Umcijo wakho wakuqala uthe kuyethusa ukuthi ubuya esonga umnumzana Coulthard esithi inkohlakalo lokhu lalokhu. Kuyini okwethusayo nxa kuyikuthi ufuna ukulungisa okuhluphayo?
Okuzasihlupha sesithe sabona ukuthi laba bantu kabameli thina, kufanele bayicela imvumo ngakho konke okwenzakalayo eHarare. Kanti thina besicabanga ukuthi ngabantu esizabe besibathuma njengezithunywa zethu. Lokhu sokuthi kwabasebala ukuthi thina njengabantu bakobulawayo asela control over these people. Sizabona ukuthi sizenze njani ukuze ubulawo ube back ebantwini bakobulawayo.
Kodwa okwenze bagcina bevotelwa bengaphikiswanga kuyini?
Kube nzima kakhulu abantwana abangamakhansila ngoba kimi bancane babethwele nzima betshelwa ukuthi ozakavotele omunye umuntu ongashiwo lowo okhithwe ubukhansila kuyaphela.
Ubona ingani bazaqhuba kuhle yini umsebenzi? Singabona i-service delivery iguquka.
Hayi, ngabana power yakho. Mina ngibe nobaba uJustin Dabeni ngu-deputy class. Thina we-executive mayor, we are above ama-town clerks, we are above ama-directors. Singela minista futhi ongasicontrola. Labapho ngama-ceremonial mayors, okwakhe uColdan ukuthi nxa kuthe kwaba labantu bemzini ezobabingelela, nxa kuthe kwakhe iklinika ayi-officiator. So umsebenzi wabo uzafanana nje lama-councilor. That's why kuthiwa ngu-councilor mayor. Ngala power enganani, even ama-tender lawa engizwa bethi bazawa-reversa, kunzima ukuwa-reversa. They can just review them, bawa-review, kodwa awuwa-councili ngoba kulama-damage abakhona ungakhansila. So i-councili ngokwazi kwami iyabingela mali yokubhadala lawo ma-damage. Ngithemba bahambile ku-training, hayi bafundile. Ayisikho lokhu ukuthola nxa ukhampena ikhoza ukuthola suse country nayi kwehlukile
ngezinye indlela kuzaqhubeka kulukhuni ukuthi idolobho lithola amanzi ukuthi idolobho lihlanzeke lokunye nje okuhlupha abantu kubuthwe izibi labathengisayo bengagcwala indawo yonke
kuzaqhubeka kulukhuni ngoba kathesi uminister nguye okontrolayo ama-provincial council ngithemba njengana izano bezingenele bebodwa uminister sezasebenza labo in conjunction nabo.
Lo ke ngumnumzana Albert Mhlanga owayengumsekeli kaMayor wedolobho lakoBulawayo njalo waba ngukansila ekubandla le-CCC ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo. UZulu usele bambe wangaphansi kulandela ukwethulwa kweluhlu lwabaphathi ntambo iCabinet ekhethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ebalisa indodana yakhe umnumzana David kulakwashe Mnangagwa ozakuba ngumsekeli kamnumzana Thuli Ncube kugatsha lwezemali lomzukulu wakhe umnumzana Tongai Mnangagwa. Ukulakwashe ngomunye wabathole izicoco zama-degree ngeviki edluleyo ekolijini le-University of Zimbabwe. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ususwe kugatsha lwezempilakahle kwafakwa umnumzana David Mombeshora. Abanye bathi uluhlu lolu ngolungathembisi ukuthuthukisa ilizwe olungakaze lubonakale selokho ilizwe lathola uzibuse. Ngesizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Bayazibuza ukuthi ihloseni ngeyokuguqula inotho mbe ngeyokuzisebenzela njengemuli. Bayabuza bathi kungani upresident esefake izihlobo zakhe kucabinet. Kuministry of Finance sibona kulojaha ongudeputy khonaphana ozasebenza lomthuli okuthiwa ngukhula Mnangagwa. Siye kuministry of Tourism sibone njalo kulojaha ozasebenza lo mama uRozi okuthiwa nguTongai Mnangagwa. Bathi lokhu kuhlukumeza umzimba ngenxa yokuthi uhulumende lo sokukhanya ngani ngomdeni. Bayazibuza ukuthi kuswelekala abanye abantu na ede bengancedisa uma befuna ukuthuthuka abangancexhasisana ngeze umnotho leze tourism bafaka abantu singafaki ngebuhlobo esithi nepotism. Ngitsho le constitution yeZimbabwe ayifuni abantu abalenketa abachabi abase abathanda ukusebenza lezihlobo zabo ukuthiwa yinepotism. Namhlanje upresident sequme waqamula iconstitution ngoba sefake abomdeni wabo.
Kodwa libona izasebenza kuhle yini iCabinet le okokuthi ingenelisa ukufeza injongo zikahulumende?
iCabinet le inkulu ngabe uhlanganisile amanye ama-ministries aba ngama-departments njenge-Ministry of Higher and Primary ngabe zihlanganisiwe. Sabona njalo se-create amanye ama-ministries ngaphandle kokunciphisa iCabinet. Abantu babamba umlomo ngaphansi besithi gala bacebisi na abazamxhasa kwenzela ukuthi iZimbabwe economically, socially and otherwise iguquke. Hashi ukudla ingqoqezi zomlomo. Abantwana abasakwanisi ukuya ezibhedlela, abagulayo abasazuzi imithi, labafuna umsebenzi akusenamsebenzi ngoba babona ngokuthi iCabinet le inqele njalo iphungufaka idobha abantu abangalam history abangaziwayo ukuthi bake benzani. Sibona ngani konke lokhu kuzabhidliza umnotho wethu ngamandla. Yikho ke thina sisithi kungcono sivumelane njengamaZimbabweni siqalise i-new election ezakhipha uhulumende wabantu, hatshi ukuhamba nehulumende engawinanga ama-election usuzabona sebesenza ubugweregwere sebefaka izihlobo zabo. Konke lokhu kubuhlungu, kuhlukumeza umzimba, kukhombisa ukuthi lapho esiya khona kumnyama.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma icingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje okunye okudanise abanye ukuthi kulabantu abalutshwana abadabuka izabelweni zeMandebeleni. Kodwa ingcwethi ecubungula izombusazo umnumzana Methuseli Moyo utshele iStudio 7 ukuthi bekunzima ukuthi umnangagwa akhethe abavela esigabeni seMandebeleni ngoba bengavotelwanga ngobuningi abezanu PF abadabuka kulomhlubulo welizwe.
Sibonile iCabinet kaPresident singathi iCabinet entsha ngokuthi ifakwe lamuhla. Kodwa abaningi ngibengithi uminista abaningi abanye baphendukile nje ngominista bebekhona abadala kwazofakwa nje abatsha lapha nalaphana. Kunzima ukuthi kuthiwe ukuthi bengenelisa yini basoze kwenelisa. Sizabona ukuhamba kwesikhathi ukuthi basebenza njani kodwa singakubheka ukuthi ubisele umthuli Ncube kufinance laphana. Kungabe kunzima ye kodwa umthuli uyatshengisa ukuthi ulawo amacebo ulayo ingqondo yokuthi kumele kwenziwe njani loba kwesinye isikhathi nje umumo usuka umehlule abaningi ababiselweyo ngominister nje kade bevele bekhona. Kunzima ke ukuthi ngezindlela ngokucace kuhle ukuthi kulontshintshobani olungaba khona mbona ungaswela ngala. Sokusitsho ukuthi yena upresident ubanika amandla anjani i-freedom enganani ukuthi ba-implement bebenze lokho ababona ukuthi kunganceda ilizwe ngoba kwesinye isikhathi usuka kuxubane i-politics le-administration. So-ke kuza kubonakala kuya kwesikhathi ukuthi wasebenza njani.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani nga ekhethe obani kumbe ngabe ukhethe njani ngoba sizwa ikakhulu abemhlubulweni weMandebeleni labo bekhala ukubana hayi kungani ubengabhekanga khonale ungathini nalo
ye ungabheka iCabinet. Yes, abanye bathi abantu bathebelele ndibalutshwane kucabinet kodwa uphinde ukubheke ngendlela yokuthi nxa upresident ekhetha abaminista andi bekhetha bephathi yakhe abawinileyo so bavele balutshwane abezanu PF abawinayo emathebeleland njalo kumele abheke ukuthi bona ababawinileyo yibaphi vele abakhona sokuba ngominista kusiya ngezinga lemfundo langomsebenzi abawaziyo. So kutsho ukuthi-ke ube vele elalokho kodwa limited choice ube ngela bantu abaningi so ubekhetha kubona ababakhona. Yebo ye abantu bengakhonona kodwa ayukhala iprovince njengobulawayo wanti iZANU-PF yaphuma le 0 out of 12. So-ke kutsho ukuthi akula muntu wezanu kade khona kobulawayo owinileyo kubengamfaka yikho-ke okudala khona ukuklana kodwa uzamile upresident ngoba nxa ukuthi uyakhangela bakhona amaminister sikhuluma ngomthuli Ncube sikhulume Thembiso Nyoni o-Edgar Moyo abangama-full cabinet ministers abafakileyo yikho-ke vele anti izikhundla zona zilutshwane njalo ama-province maningi angu-10. So-ke nxa uminister bengaba ngu-30 kutholakala ukuthi abathize mbesithi 3, 4, 5 bavela ngapha ukunanzelele lakho kungithanda ukuthi hhayi mana ngibafake ngoba loba abantu bakibo bengasivotelanga kakhulu kodwa kwezindawo basivotele so-ke wasekhetha kubonabo.
Lo ke ngumnumzana Methuseli Moyo ocubungula izombusazwe. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi bonke abafungiswe ukuba ngamalunga edale lephalamende kuzamele baveze inotho abalayo kungakedluli inyanga kaLwezi. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi oke waba ngumeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Joshua Teke Malinga uzabekwa emathuneni e-National Heroes Acre eHarare ngomgqibelo. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sithi 7 njani le nto ekhulunywa yi-ANC le ukuthi kuthiwa bazothatha amasosha lamapholisa beklini i-South Africa ukhipha foreign yikudakwa lokho yikukhuluma umbhulu lokho ababenzayo lokho amazimbabwe kuzamele asuke lapha ahamba ayegcwale e-South Africa ukusukela manje usiya next year yikukuhlanya lokho abakhulumayo ngoba uramaphosa bafikile mbalula yibona athi bekhuluma nje emalangeni besapoti izanu izanu manje uramaphosa beqinisa ilokhu zinamakhali sizalo e-South Africa ezogcoba umnangakho ethi ngupresident manje sebezazotshela abantu e-South Africa ukuthi khona kumele bekhipha amazimbabwe bekhipha ama-foreign bachaze ukuthini waye bedlala ngabantu bezimbabwe so le nto abayenzayo leyo kusimbhuruzela le kusimbhuruzela le abantu bezimbabwe kumele basuke manje bayi-South Africa yebutswana la wonke amazwe asesadak ukuze bebone ukuthi uhulumende lo usifakile asithe simfakileni uhulumende wezigebenga lo okhona manje ufakwe yifezi ungenele ngenkana sohulumende okhethwe ngabantu sifuna ukuthi aphume sifuna kwenza ukhetho olutsha khathele ngalaba abantu laba le-South Africa lo lamaphosa lufikile mbalwa sikhathele ngabo ngiyabonga ngakhuluma ngomasenga ngapho kobulawa ephumule emadodini
studio 7 bantu bezimbabwe lonke jikele asitsheleni lo muntu athatha abantu abakhaphumahana kibo kusezambia lapha sezama ukushaya khona ikhulu kwayehlula angazi ukuthi ulwane ukuluyakwazini ngoba the time izipra forces zithatha ilizwe bathi wayecatha emanzini ikhiphela amakhala phandle njengengwe bathi wayeyingwenye igama elithi crocodile lavela khonapho kubalekela emanzini akathathe abantu abakhe ahambe wena mugwadi ngini kusemozambique hambo zambe ukhansele emozambique walitshelwa ukuthi izimbabwe ngemaforeign walikurobha kulo nyaka kuyagcina and ekugcineni kwenu asazi yabalekela ngayo yazi silani okokuthi silikhangele thili sesibona ukuthi yaphelela ngayo
Kum utshelela ke ngibonge nami ukuthi ngibe khona nami ukuthi ngirekhode nami ku-studio 7 akuna nto eningi engizayikhuluma into engikhala ngayo ukuthi-ke hhayi ama-supporters bafanele belandele umthetho ngoba lapha singakhangela ngokuthi kuthiwa ama-players ama-supporters e-Highlanders angena e-stadium akhahlela kulabanye abantu ezingathi thina ngama-supporters kulama-supporters kulama-sympathizers kulama-members a member can't do that yebo ama-players lawa adlala under protest ma kukhuya ukuthi kulento e-wrong eyenzakeleyo siyazi thina kudala sisuka ne-Highlanders kuze kuye kufa ulokuzeni ukholethi bahlangene ebulawa eHarare kudlala iChibuku trophy yabuya buyiselwa laphana kwadlalwa wrong vele kungafanelanga ukuthi buye idlalele Rufaro kodwa ke lapho what we lost umuntu okuthiwa kholethi bahlangene that was in 70s so ke okunye okwenzakalayo esikhaya ibuzwe lilizwe libuswa ngenye indlela esingakaze siyibone umuntu engalala ephuphile eqaphe eqedukile uvuke ecabanga ukuthi hayi namhlanje mfaka ubani lobani vele ngakubo ona kutata umuntu owaresignayo ukuthi hayi kuthiwa urepile uyabuyiselwa futhi emsebenzini njani ngoba umuntu lwana wakubona ukuthi akuhambi kahle kodwa uyabuyiselwa emsebenzini hhayi ilizwe libuswa ngabantu abanye abazicabangelayo kwabo hayi angazi ukuthi basithatha pha isibindi esingako ukuthatha ilizwe beyenzokwabo thank you
right mina engikhulumayo ngumfakanhliziyo yokanhliziyo shiwa oya kodwa kwethu shiwe ezimbagwe hayi kuzima shiwa abantu tetilize balenza ngani ngokwesobhuku asongokwesobhuku phela lokhu ngasokufildana ngezibongo hawu bakithi sophephelaphi inkosi yami hawu bakithi shuwa kuze kube nini shuwa lo nyaka besizamile abantu bebezamile ithemba labantu liwele phansi lo nyaka bakithi hhayi kodwa asilethemba lokuthi kuzalunga asililahle ithemba lokho esilibeka lapho ithemba ukuthi kuyalunga kuphela kumele kusiyafika ku-2028 sokulungisa
Studio 7 unjani nabasakazi bakho bonke nabalandeli jikelele linjani hayi thina siyaphila libingelelwa isithina sikagilidi la ezibuhlungu esizizwa ukuthi izimbabwe kahle singeyakomnangagwa izimbabwe letho ukuthi singeyakomnangagwe siyidina family akuseyilizwe sokuwumuzwa komnangagwa poke siyababongisa bonke abakomnangagwa kuko konke abakwenzayo unkulunkulu uye ukhangeza ukhangele konke abayenza abakwenzayo uJehova ongahlulwa lutho ukukhangele siza kubona ukuthi kuzogcina ngapi noma ngaze izithathe ezigcina ikhanda njengenkosi uFaro uFaro naye kwagcina ikhanda waze kwafika isikhathi ukuthi alunge siyeze sake isikhathi
Studio 7 siyabingelela siyabonga kakhulu ngomsebenzi kuyadanisa kakhulu ukuthi abantu beZimbabwe bebone umnangagwa lezanu PF yakhe bezimisela ukuthi bathi bangama-president bagcobana bagcotshiwe kumele babuse eyinye futhi 5 years phezu kuhluphe kokungaka bengakhanyi lokuthi isikufisi somntwana wesikolo baza sisehlisa kanjani sibe imalini uteacher uzahola malini toqala leyo sengasakhulumi aloko owaxaka kudala imfundo umgabe obekwazi ukuhlonipha akula mntwana eZimbabwe bengafundi kodwa ngegovernment yona leyo kuthiwa new dispensation yabomnangagwa abantwana bethu basafunde emakhaya ischool fees ziyadula so behlulwe yihealth sector behlulwe yieducation behlulwe yimigwaqo behlulwe ukukhanda amathuba emisebenzi amakhampani akwabulawayo avalile wonke bengikwabulawa ngiyovota mina kula company khona basebenza kuphi abantu bakithi kuthiwa bebhadala ifees okay umnangagwa lezano PF mayifuna ukubusa ngenkani i5 years bafuna ukusikhandela ilizwe elinjani ngoba ielection sizama ukuvota sabakhipha ngeelection bazifaka ngenkani okay inkani yabo le bafuna izifisi sifise ngapi kumbe bona beyizana ukubelieve gauli bafuna ilizwe leli ngenkani le abafuna kuyenza kuze kuyofika kuphi sicela basiphendule khona ntezana ukuthi i5 years laba ebambe ngenkani beyithathela uChamisa bafuna ukwenzani ngayo ngoba ilizwe leli libahlulile lababona noma beyiziphofu manje sebeyabona ukuthi bazimpumputhe kodwa kwabo ilizwe leli kuyabahlula so sicela basiphendule ukuthi bafuna ukwenzani ngelizwe lelo
sanibonani ku studio 7 ninjani kodwa abantu bakithi Ayeye siyayizindaba ka president Mnangagwa ogcoba abantu bangaki bafaka abantu bakhe bezikhundleni ha vele into yabo beke lokho evisela imgxaxaxa amaxhewu kena la yini into ayenzayo 43 years be akulanto eziwe ah laphana sizozothwala nzima nje ama Jespala Street ha lapha sithwele imbawula abantu bakithi sithwele imbawula akunanto eziwayo bazidlela nje imali bayenze ukuthi bantshontshe kahle nokuvota nje sidlalisa izikhati zethu sithi siyavota sivotelani idoti yodwa le hay laba kunzima la hay libayikele badle yena amasela amasela ahlale sidla ngoba into zokusela akulanto izabenza yona ngoba bona bathembe yonke security ngeyabo kholo sejohan les
ye bingelele ekhundleni basakazi bantu bakithi mina ngokubona kwami angimboni impela ukuthi kusese khona umuntu ongathi ihamba acaba ukuthi izano kukhona okunye engasakwenza eZimbabwe kodwa ihamba ecaba ukuthi izano isengathuthukisa ilizwe khangela le cabinet yakho nefakweyo umuntu lwana uzubiselela abantu bakhe abayenza bonke amadili yibo futhi obabisileyo kambe khona laphana mpela ukhona umuntu mpela ocabangayo ongacabanga ukuthi kudlaba le ntuthuko ilizwe nje liyabonakala ukuthi liguqa ngamadolo okunye njalo futhi kanti umehluko wefazi le 5th brigade yi Cabanga ukuthi into efanayo. Ngoba i-Fire Brigade into eyayi ibunjwe ukuthi izoqeda abantu abaphikisana lo government. Ifazi layo ibunjele ukuthi khona izothumba abantu abaphikisana lo government. Ngalokho kuyabonakala ukuthi ilizwe ni asiyindawo. Izano kungeke uvuke namhlanje ukuthi izathuthukisa ilizwe. Njalo futhi uma ngempela izano ilawo ama-supporters ayo. Kanti okwenza be-foster abantu ukuthi bebalandele yini? Okwenza ifazi yayi ivotisa abantu ngenkani yini? Bona ama-supporters belawo. Kuyacaca mpela ukuthi kuliqiniso ukuthi ama supporters abalawo babamba abantu ngenkani yikho mpela esikubonayo laphana kodwa abantu abasacabanga ukuthi kuzaba le ntuthuko abakhohle bephinde
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngenombolo ze WhatsApp ezithi +1 202 465 0318
Hey Manai Wazen Zwa Konja nga window mthoba Eh Konja nga window mthoba Zwa Konja nga window mthoba Zwa Konja nga window mthoba Manai Konja nga window mthoba Zwa Konja nga window mthoba
Konje njengowindo omchova ingoma kama 99 isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama ngu Chris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kodwa silazo ezinye ntambama ngo 7:30.